abantu bathanda izinto ezithile ngaye ubaba umgadi ukuthi wayengumuntu ongela kusasa nxa ekuthanda uyakuthanda nxa ekuzondela uyakuzondela angathi siya endaweni enje uyabe ezakwenza khonokho kodwa ke enihlekana nje labantu basuke banakane nje ngoba abantu bezimbabwe anje uyakwazi ukuthi bavele ubaba unkomo father zimbabwe bamenza iqhawe labo kakhulu before anything else basuka banakane isikhathi esanake kukura wombi nokungaxolisi kwakhe but into esuke isichaze thina abantu bemathebeleni south isijabulise ukuthi ubaba umnangagwa ulendlela yokuphatha ngayo izinto epholisa imimoya emanyanisa abantu ufaka umoya wakhe ekuthini othuleyo sethule uyahamba kabothulwa zichili akunani lokuthi umnangagwa wakwagijinyiswa nangumgadi
manje kusasa-ke nxa kungaba nguye umongameli mnangagwa kumbe abanye abakubandla lezanu-p f abafana lomnumzana Parents Shiri lomnumzana Chiwenga nxa kuyikuthi abanye lokhu bebuhlungu ngodaba lwe-gugrawund
okunye kungabantu esukukhuluma nge-gugrawund ngabantu ababengakazalwa abanye kasi abantu bakithi kabazange bakubone khonokho mina nginje ngingakhuluma ngayo ngoba ngayibona ngayazi so-ke thina abanikazi bobuhlungu asikhulumi kakhulu ukwedlula bona laba abantu asebenikwa izimali ngabanye abantu ukuthi bakhulume ngabo irwanda leyana ngo-1994 baxhabana kakhulu abantu labana kwafa abantu abafika almost a million ngo-1994 in less than 3 months 100 days umongameli mnangagwa uselokhu eletha njalo imizamo yokufaka o-national peace and reconciliation commission okuthuma ubaba uvice president uthembu mohati njengoba engumuntu who is exactly and vitra ukuthi akhulumisane lezinduna first and foremost kayenzakalanga umhlubulo wemathebeleland region wonke igugrawund yayenzakala kwezinye emidlands emathebeleland north and part of matsouth matsouth ngitho ngikhumbula iplumtree lecaz ikakhulu if you tell me ukuthi kwaba legugrawund Kuwa Bed Bridge and Northern Gwanda, angazi ke.